UBiden, I think i-approach yakhe at this point yikuthi aqale amake show ukuthi I think uyakhulumisana la la lo lomongameli owe Israel uNetanyahu kunye lo Abbas owe Palestine, and esibonile last week uwenze ama calls to both leaders, wakhuluma labo ukuthi abatshele ukuthi mayuyu ngendaba zokubhombana lezi ukuthi kukhulunyiswana. I-approach kaBiden ihlukene lekaTrump, ngoba uTrump yena ubevela support i-Israel enganakeleli ukuthi iPalestine bona ukuthi bazothola yini protection from US. I think uBiden ufuna ukuba fair to both sides. She has in the past ukuthi ungumuntu layo support Israel, kodwa I think i-approach yakhe ayisozifanele kaTrump indlela azokhulumisana lawo. I think uzozama ukuthi abahlalise phansi kuzwisisane ukuthi inkinga isukela kuphi njalo zingaresolva kanjani. Siyazi thina ukuthi udaba lwe-Israel le-Palestine alusoze luphele until kuze kube le-two-state solution eyaproposwa ngumongameli uBarack Obama. So since uBiden wayesebenzisana lo Barack engu-vice president wakhe, sibona ungathi uzophusha i-same agenda efana laleyo ye-two-state solution.
Yena umongameli Joe Biden ubona njani indlela aphatha ngayo ubudlelwano lamanye amazwe okuthiwa i-foreign relations ngesilungu? Uyaphumelela yini? Nangu siyabona kakaphumi phandle kwelizwe.
UJoe Biden uzimisele ukuthi i-America ibuyele ekubeni yiyona ekhokhelayo ngaphandle lapha, in terms of ukuthi ibonakale yona isiba yiyo elidayo, if I may put it that way, elidayo endaweni ze-foreign policy. I-foreign policy ka-Biden is i-clear, iyacaca, uyathi siyabona useyibisele i-America ku-Paris Climate Agreement. Siyabona njalo ukuthi le-agreement leyana eyadatshulwa ngu-Trump le-Iran, sibonile uBiden ezama ukuthi ayibisele i-agreement leyana ukuthi ibuyele in place. So uBiden I think uzimisele ukuthi i-America ibe involved on a serious note ku-international stage. Akalayo ingqondo efana lo Donald Trump put America first. I think uBiden u-serious ngokuthi i-America ibuyele ekubeni yi-leader ekhangelelwa kiyo ukuthi kusolve ama-problems awomhlaba lo. And njalo siyazi ukuthi simbonile uBiden siba serious ngeRussia, itshela uPutin ukuthi ayekele uku-interfere especially e-Ukraine, lapho esibona khona ukuthi iRussia njalo isizama ukuthi iqale impi le-Ukraine. So uBiden I think u-serious nge-international affairs, uzimisele ukuthi i-US ithathe i-space sayo as i-leader eyiyona ehlonitshwayo ngabanye amazwe.